Soko izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 19 lwezi 2020 ngufacitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Today we've got 118 cases of COVID.
Namhla inani labafundi asebatholakale bele COVID eJohn Tulloch School selicansela yaku 118. Njalo ihungahunga elobhodayo elokuthi kulomntwana obhubhileyo singamanga.
Inani labafundi asebefunyanwe bele COVID 19 esikoleni seJohn Tulloch selicansela yaku 118. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokwedlula isikhombisa ekhulwini 7.4% ngomnyaka ozayo. Kwezemidlalo, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelishumi lasikhombisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikile obhanqa leleAngola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labafundi asebefinyelele le-COVID-19 esikoleni seJohn Tulloch High School seliqanise laya kukhulu lamashumi ayisithiyagalombili 118. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle esabelweni seMatabeleland North uDr Munekhaya Mphatingani ekuthintweni ngocingo yestudio 7 namhla emini ngemva kokusabalala kwembiko enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ngomonakalo osukhona esikolweni seJohn Tulloch esize savalwa.
Today we've got 118 cases of COVID.
Namhla inani labafundi asebatholakale bele COVID eJohn Tulloch School selicansela yaku 118. Njalo ihungahunga elobhodayo elokuthi kulomntwana obhubhileyo singamanga. Nxa lokhu kungenzakala sizakhipha umbiko silandela indlela eziqondileyo. Okwamanje esikolo kule klinika esesiyenzile lapho abafundi abathola usizo khona. Njalo isikolo sivaliwa kula muntu ovunyelwa ukungena laloba kungumzali.
They are monitoring them. If there was death, we are going to report to.
Omunye wabazali wolomntwana ofunda ibanga lesithathu esikolo seJohn Tulloch Secondary School, unkosikazi Evidence Dube, uchasisa ngababhekane lakho njengabazali ngeCOVID-19.
Lo mntwana seJohn Tulloch, unfortunately owamphakathi ngenesa ngokuthi aphume, but abanye abatested positive. Bathathwa ngama-parents abo baku-quarantine besezindlini zakibo. Laba baseleyo labo, umthetho uthi akumelanga baphume, kumele bahlale phakathi. Into ebuhlungu ngomkhuhlane lo we-COVID ukuthi ulakho ungatshengiseli ama-symptoms kodwa ulawo. Ngizwela ama-parents alabantwana abasema-boarding schools. There's a possibility yokuthi abantwabeni lokhu lihlezi lizitshe ukuthi mhlawumbe ba-right, kukanti hayi, they are affected.
Umqondisi womanyano wabezenkonzo sesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi bahambile befuna ukuyaphathisa ngempahla ezigoqela ama-sanitizer lokunye kodwa bavunyelanga ukungena esikolo. Uthe njalo badinga abazali abalabantwana esikolo ukuthi babaphathise nge-counseling.
Umumo oweJohn Tulloch Ingwenya Mission obusikhathaza sonke ngoba sinanzelela ukuthi inani labantwana bese bebambe i-COVID-19 bese liqansile. Kulabazali abalabantu babo abangasomabhoda kuthuthi bakhathazekile ngesehlakalo lesi. Siyabe sithumela abafundisi ukuthi behlangana labo, sibanikeza ukubacebisa i-counseling.
Kusenjalo idolobho lakobulawayo lokhu liyilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa yi-COVID-19 kulezi nsuku. Lihamba phambili njalo ngenani labantu ababanjwa lumkhuhlane ezabelweni zeMathebeleland. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulaba ngamachumi edlula amathathu i-36 abafunyenwe bele-COVID-19 kwabahlole ngokutshona kwelanga layizolo kanye loyedwa obulewe yilumkhuhlane eMashwingo izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili lane ngabakobulawayo kuthi abahlanu ngabeMathebeleland South kulabe maswingo ababili owe Midlands oyedwa oyedwa eHarare kuthi eMatabeleland North bebathathu. Izolo amalunga edalela eParliamente asole ukuvulwa kwezikolo ethi uhulumende kwakungamelanga ajahe ukuvula engalungiselelanga okwaneleyo. Bathe njalo uhulumende kumele acabangisise ukuvala izikolo. Kodwa umgcini sihlalo wekomiti yokulwisana leCOVID, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri, uthi uhulumende ulakho konke okwaneleyo ukulwisana leCOVID-19. Okugcizelelwe ngumphathintambo wezemfundo, umnumzana Kane Mathema Izolo, ekhuluma leStudio 7 edabeni lwababalisi abalokhe bekhalala umsebenzi lokhe izikolo zavulwayo, okubikwa kufaka abantwana engozini yokuyatshona bedlala ezikolweni ezingelababalisi kumbe abalutshwane abenelisa ukuya emsebenzini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuthi inani lasebehlole batholakala bele COVID-19 eZimbabwe jikelele lokhu laqhamukayo elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane phose ezithoba munemunye 8981. Asebeke balaliswa yileli gciwane basila sebezenkulungwane ezedlula ezisishiyagalombili 8184. Kuthi abalokhe begula bona inani labo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 536. Labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye 261. Izwekazi le-Africa kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48408. Emhlabeni jikelele abe Johns Hopkins University laseMelika bathi sebe izigidi ezingamashumi edlula amahlanu lengxenye 56.4 million. Ababanjwe beleli gciwane leli labulala abedlula isigidi 1.4 million.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kuqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Loba nje eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphazanyiswe yi-COVID-19, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso sokwedlula isikhombisa ekhulwini 7.4 million ngomnyaka ozayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukhuluma namalunga edale eParliamente, uMnumzana Mthuli Ncube uthi bakhangele ukuthuthuka kwesimo somnotho welizwe ngomnyaka ozayo ngoba izulu likhangelelwe ukuna kuhle lonyaka okuzanceda ukuthuthukisa umsebenzi wokulima. Uqhubeke ethi imali eningi ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo izakwabela ukugatha lwezemfundo kanye lolwezempilakahle.
When it comes to the mining sector, again, requesting a good budget for the ministry.
Siza phakamisa ugatsha lwezokwemba ukuze sithole imali njengelizwe. Ukukhuluma ngodaba lokuba sithole imali engange 12 billion kuyasithokozisa. EleZimbabwe kanti sisebenzisi elokuthola kwezokwemba, ngakho lokhu siza kuqakathekisa kakhulu.
Uncube uthe uzalandela iziqondiso zeyabhuja declaration ezokuthi imali efika isilinganiso sokulitshumi lantathu ekhulwini kumele iye kugadi lwezempilakahle. Kodwa incishi kwezomnotho uMnumzana Prosper Chitambara uthi eleZimbabwe lisasekhashana ukuba liphumelele.
Ukukhwela kwentengo akumanga kuhle. Ngomnyaka siku 402% inflation yethu. Silethemba inombolo lezi zizakwehla. Nxa sikhangela indlela intengo ekhwela ngayo emhlabeni, singabe sibili phambidlana kwele Venezuela.
Lokhu kusekele ngenye njalo incishi kwezomnotho uMnumzana Masimba kuchera.
Angazi ukuthi ubaba uMthuli Ncube uyayithola ngapi i-7.4% nxa sikhangele ukuthi i-economy yethu ibifile ngenxa ye-COVID. kodwa kungakabi le COVID siyakwazi ukuthi i-economy ibiguqe ngamadolo. So ukuze ivuke othi ingaba le 7.4% increment umnyaka lo, angiboni kwenzakala. Ngibona njengani ubaba uNcube udlala nje ngama figures kodwa i-actual growth economy angiboni ifika khona ngale. Nxa ukhangele amazwe amaningi, i-World Bank labanye abakhangela ezomkhonomi babona njengani i-economy iza yehla.
Ekhuluma emkhotini munye usibalo khulu webhanga elikhulu lelizwe e-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ, umnumzana John Mangushka uthe ibhanga lakhe lizaqhubeka liqinisa umsebenzi wokulawula ukusebenza kwamabhanga wonke elizweni okuzanceda ukuvimba ukugqoka kwentengo yempahla mahlayana elizweni. Umphathintambo wezemali ukhangele ukwethula uluhlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yokuhlawulela leyo ndleko olwebhajethi ngolwesine kuviki ezayo. UNcube uthi ibhajethi yalo nyaka izalandela uhlelo olusungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthuthukisa ilizwe kusukela ngomnyaka ozayo kusiya ku-2025 olwe-National Development Strategy olwenziwa phansi kwendimba ethi Towards a Prosperous and Empowered Upper Middle Class Society by 2030. Mele isitho 7 iseHarare, Mnondolozi Ndlovu.
Uphenyo olusanda kwenziwa eMelika luveza ukubana abantu abaningi abebandla lama-Republicans lokhu bekholwa ukubana uMongameli Donald Trump nguye onqobela ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa. Kodwa abanye bonke abangasibo baleli bandla bathi uMnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats nguye onqobileyo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uphenyo olusanda kwenziwa inkampani yezindaba eReuters luveza ukuba abakubandla lama-Republicans basekela ukukhulunywa ngumongameli Donald Trump othi wanqoba uBiden kukhetho lukamongameli. Bethula lokhu loba kungela bufakazi obuveza ukuthi ibandla lama-Democrats laqilibezela kukhetho lukamongameli. UTrump usezame ngamandla wonke ukuthi aye emthethwandaba ukuyamangala udaba lolu kodwa akuphumi lutho. Abakubandla lama-Democrats labanye abantu kwele Melika abangalandeli amabandla lawo mabili bathi uBiden wanqoba uTrump. Unqoba ukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamajumi ayisikhombisa 270. UBiden uyakhokhela ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu. Okwamanje uTrump uvimba uBiden ukuba angene esikhundleni sikamongameli. UBiden uthi lokhu kuzakwenza kube nzima ukuba alwisane nomkhuhlane we-COVID-19 osibulele abantu abedlula amakhulu amabili lamajumi amahlanu kwele Melika.
There's a whole lot of things that are just we just don't have available to us.
Kunengi kakhulu okumele sikwenze kodwa okwamanje asenelisi ukuthi sikuqhubeke ngemfanelo. Okunye kwangikhona ukuthi-ke zikhangele ukuthi amajekiseni azabe enikwa njani abantu amajekiseni la
ngowe-COVID-19.
UTrump watshela abalandeli bakhe ngesikhathi kuqala ukuvalwa amavoti abantu abasebenzisa iposo ukuba ukhetho lukamongameli kaluzizwanga ngemfanelo.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to.
Kuyangisa sibili kakhulu okwenzakala khona manje ngoba sinqobile kukhetho lolu. Sebezama ukuthi batshontshe ukhetho. Ungabona indlela esithole ngakho amavoti batshengisa ukuthi abantu bayazithakazelela kwele Melika. Kodwa siyabona ukuthi bafuna ukulitshontsha lolu khetho lapha nalaphaya.
It's a very sad. It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment.
Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lolu ngoba kukhanya ngani uTrump ufuna ukuthi kube labanye abantu abazavotela umongameli abazavela ezabelweni ezijiyeneyo okubizwa ngesilungu ngokuthi i-electoral college. Ababona ngezemithetho bathi kuza kuba nzima ukuthi izabelo zikhethe abanye abantu hathi labo abakhethwa kudala. Omunye wabalandela ukhetho lolu ngumnumzana OK Ndlovu ohlala enqameni eGonda North othi loba kule nkinga ukhetho lweMelika kukhona abantu beZimbabwe abangakufunda ukhetho lolu.
Siyabonga ukhetho lweAmerica olusitshengise ukuthi abantu bathatha ukhetho njengomdlalo webhora ukuthi owini bewinile. Lanxa nje kusiba labo abaizithunywa ezifuna ukwenza ukuganga kodwa lokhu kuyinto enhle kakhulu siyakubabaza.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla kezano PF uthi akunalutho olukhakathekileyo ngokhetho lwemelika.
Ukhetho thina esiyindlu esiqhuba ngayo iAfrika kungcono kakhulu kulalokho esesikubona eAmerica. Ngezinye indlela futhi singathi thina iAmerica ikhatshana ukuba nayo isifundiso ngokuthi ukhetho ofanise siqhube kanjani.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe uvote kukhetho lolu uthi loba nje kulokuxoxozela kukhetho lwemelika kuzalungiswa ngemfanelo.
Kule roadmap ekhona vele ezakwenzakala. I think siyabona khathesi ngoNovemba kusiya kuDisemba ama-states aseqalile ukusatifaya amavoti, then kuzakuthi khona ngoDisemba 8 be-elect ama-electors. Ama-electors azahlangana ngoDisemba 14. Ama-electors angahlangana mhlaka 14 endosa uBiden, hayi uTrump vele akusela nto angayenza ngoba sesibonile vele ukuthi ama-cases akamaningi aselahliwe.
UBiden ulakho ukugcotshwa ukuba ngumongameli ngozibandlela nxa uTrump engenelisanga ukuguqula impumelo yokhetho lolu endaweni ezithiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
Kulive Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni komama sikhangela uqonga wenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka iseMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibutho lakwele Ethiopia lithi lizanqoba amalecaja eDigray People's Liberation Front kulandela impi yomvukela osekubhubhe abantu abaningi okumangalisayo wathi abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu bayabhebhela kwamanye amazwe. Ukukhela ibutho le-Ethiopia uBehanu Jula uthi sebefika esigodlweni samalecaja la kodwa abaku-TPLF bathi ngamangalo hlaza tshoko ngoba balibhuqa ibutho le-Ethiopia. Sebekhankasa ngamandla indawo yonke kwele Uganda abantu abalitshumi lanye abancintisa kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngozibandlela. Okuhlupha abakhankasayo yokuzivikela nokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi olubona ngezokhetho luthi abancintisayo kumele baphume lezinqumo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Sebesedlula amakhulu amabili lamatshumi amahlanu 250,000 abantu basebebule i-COVID-19 kwele Melika. Sokuvalwa izikolo, indawo zokudlela lezinye kwele Melika ngenxa yokumemetheka komkhuhlane lo owaqhamuka kwele China nyakeni.
UZulu weMandebeleni uveza imibono ehlukeneyo ngodaba lokuxoshwa umsebenzi kwaye ngumongameli weZimbabwe uMoyi Mnumzana Robert Gabriel Mugabe lapho esehluthunelwe intambo zombuso ngabebutho besekelwa ngabamabandla aphikisayo loZulu jikelele bethi usehleli embusweni isikhathi eside njalo uyehluleka ukubusa. Wanesesiya Ndlovu usethulela lolu daba.
Sekuyiminyaka phose emithathu uMgabe wahluthunelwa intambo zombuso, iningi labantu namhlanje selisithi akulamehluko embusweni wakhe. Lokho namanje uma kukhangelwa inhlupho eleZimbabwe elibhekane lazo okwamanje. Umongameli weMthwakazi Republic Party iMRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngomunye wabalombonolo.
Sizananzelela ukuthi abantu abaningi baselebrate ukukhutshwa kwaMgabe ngo-2017 ekhishwa ngamasosha. Abantu into ababeyiselebrate besithi new dispensation babengayazi.
Isikhulumi sebandla lezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa uthi izithembiso zonke ezenziwa ngumbuso okhona manje kazigcwaliswanga ezinjengokukhanya yela udaba lwempahla yebutho leZipra eyahluthuna ilizwe lisanda kuthola uzibuse.
Sokuyiminyaka emithathu siboniswa ngumnangagwa ukwehluleka okumangalisayo. Sokuyiminyaka emithathu umnangagwa ebonise ukukhohlakala ayikho khona ngemva kokuthembisa into ezinengi edinga uncedo sekelo ekukhupheni kwakhe umgabe wathembisa into ezinengi kakhulu ikakhulu kwabombutho wezipha ebathembisa ukuthi uzabisela ama-properties abo njalo indaba yegugrawundi izalungiswa esiphangephange
isikhulumi se-MDC Alliance umnumzana Sweven Chirodza yena uvumelane lo maphosa ethi kwaba lokuyengeka eminyakeni emithathu edluleyo
kwaba liphutha lokuswelakala kobukhokheli obuhlakaniphileyo ukuthi sure abantu babengatshelwa ukuthi bengene esitradeni bavume ukuthi batshengisele benusa umuntu owayenguye owayekhokhela ibutho lombhuqazo ukuthi abuse elethu leli ilizwe silusizi kakhulu
kunkulumo yakhe yokugcina lesizwe umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa wagcizelela ukuba basebenza gadalala ekubeni ilizwe lithuthuke konke kuhambe kuhle ezweni kodwa bakhanya izijeziso zomnotho abazetheswa ngamazwe athuthukileyo ezibenza behluleke ukufeza ukusebenzela isizwe kuhle kodwa uZulu yena ethi umbuso wakhe awehlukananga ngisho lokamgabe ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
lokhu sikudaba lunye lanxa inenye lajabulela ukugenqulwa kukamgabe embusweni ngomnyaka 2017 abantu abaningi bathi abasasiboni isizathu sokukhitshwa kwakhe embusweni ngoba okamongameli Emmerson Mnangagwa umbuso ungela mehluko ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lentatheli zindaba uSimbarashe Nembaware
uyazi okwenzakalayo sikhipha umgabe ilokhana abakuthi abafana bebhora sikhiphe isaphu sangafaki sangareplace omunye ubethena izolo sathengisa inkomo sayelapha isidonki yisituation esithola sikiyo njengelizwe ukuthi-ke akulanto esitshintshile selokhu umgabe samkhiphayo umlangagwa uthengena uthena ufuna ukubopha amasela around the president bafuna ukuhlambulula yini igovernment but nothing has changed. Awona nto sitshintshile i-corruption lokhu injalo umnotho lokhu sisiwa abantu bona bana owawuthiwa yibo ababulala umnotho abakabotshwa lakhathesi akula nto esiyenziwa kula makhesi nje 102 umamalwana umphumira but imali encane ayimangalisi so uba serious ibele hhayi akula tshintsho osolulethwe nguhulumende omutsha lo ka-ED
kodwa uhulumende uthi uyayilwisa inkohlakalo nanko umufumira okhuluma ngaye wabotshwa obhataya moyo babotshwa uHenrietta Rushwaya lanxa engekho kuhulumende laye ubotshiwe ezama ukusmagla igolide kambe akuvezi yini ukuzimisela kukahulumende lokho
uma kuzathiwa uHenrietta usebotshiwe loba engekho uhulumente ekhiphe 6 kg of gold bona abaphakathi bakhiphe okungakanani so zabona ukuthi ukubotshana kwakhona okwenzakalayo ngokwabantu abakwelinye iqembu eliphikisa elinye phakathi kwezanup f kubophana based on factionalism if u-ED was genuine if ED was genuine ngokuthi bafuna ukutshintsha izinto elizweni bafuna ukutshintsha i-government angena u-ED akhiphe i-cabinet yonke ekamgabe abakhiphe bonke bona bana o-Patrick Chinamasa o-Betty Mpofu abakhiphe la ku-politburo yephathi ngoba siyakwazi ukuthi i-politburo yezanup f yiyo i-government bangabe bengekho o-Chinamasa kodwa yibo abaranayo i-justice system ngoba nguye u-sector of justice umpofu nguye u-sector of finance nguye orana i-country umthuli is just a face so ukuthi corruption sisadlala as long as iZANU-PF ilokhu ipolitbureo imi injalo
uSimbarashe Nembaware yintatheli zindaba elizwe ixoxa lentungameli Nkomo weStudio 7 ophinde njalo waxoxa lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo
abantu beZimbabwe abakwenzayo ngo-2017 bancedisa ibutho liganga okwethusayo yikuthi ilizwe elilabantu abafundileyo njengabantu beZimbabwe basuka balibala ukuthi vele kade ngubani obahlukuluzayo abantu besihlukuluzwa libutho kwakuzaba lusizi ukuthi abantu becine sebesithi bahluthwa ngomgabe eziluphalele njeyana abantu kodwa behlupha abantu libutho and kwakungafuzanga ukuthi abantu bencedisana lebutho liganga lihluthuna umbuso kodwa bakwenza kulusizi lokho. Ngemva kokukwenza lokho okuliqiniseke ukuthi impilo ijikile yabanzima ukudlula lokho odikho khona. Ubaba lwana wayehluleka kodwa lowo udlulisile uthethe umqomelo omnene. Ungakhangela ubaba lowo ukuthi kusukela ngesikhathi angene ngaso badubula abantu ligwaza umhlaba bababulala batontsha abantu ligwaza umhlaba bebachotsha ngenxa yokuthi bafuna ukuthi betshengiselele. Ngibona ngazathi khonokho kuyakutshengisa ukuthi uma esithi yena usedale umehluko hhayi akaqinisanga. Angikwazi ibaleli ngabe liyilo kodwa ubudlovu sobukhona bungaphezu kwamandla ethu.
Kodwa uhulumende uthi inhlelo zakhe seziwuthuthukisile umnotho kanti njalo uthi uyawahlonipha amalungelo oluntu.
Ngokomnotho ungakhangela ukuthi impilo isibenzima njani. Ngesikhathi ubaba lwana owaphuma ngaso amatita behola 520 kathi sibebo $25 $35 so wehluleke ukwedlulisa. Ngesikhathi sikababa lwana owaphumayo kube kungala so much direct interference lejudiciary but kulo baba ungakhangela ukuthi ama-judges asekhikhiwe amisiweyo mangaki lalungelo loluntu eluhlonitshwayo lapha obaba lo uyabe kudini lapha akhuluma khona ukhuluma ngokutshaya yonke into yakhe ayenzayo ilokuncindezela phansi yikho vele umuze akhuluma ngokuthi leshami lemunyu ngubaba nje yena sibili okungafanelanga ukubana duzane lombuso uma sikhuluma ngeqiniso kulusizi nje ukuthi kulabantu ababona ngani kule nto aseyenzile epositive. Ungabuza ama-civil servants uyobuza amatitsha ukuthi kathesi isimo sabo sinjani zathola ukuthi sokuwesi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela amalungelo oluntu. Abebandla lezanu-PF bona bathi uMnangagwa usethuthukise impilo kaZulu njalo waletha inguquko egoqela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, ukulwisa umkhuba wenkohlakalo kanye lokuvuselela umnotho welizwe. Esiba nje lezikhubeko ngenxa yezijeziso athi zafakelwa uhulumende wakhe ngamazwe angentshonalanga. Kodwa abamabandla aphikisayo agoqela ele MDC Alliance bathi uMnangagwa lomgabe zimbila zantabanye. Kwezemidlalo, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelishumi lasikhombisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-under 17 lilongutshikile obhanqa 1-1 leqembu lakweleAngola emdlalweni wakuqala womncintiswano weCOSAFA Men's under 17 oqale namhlanje kwele-South Africa. Yintethelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lihlaselwe ngu-Alpha Chiwashira ngombekwa i-penalty ngemva kwemizuzu emihlanu umdlalo uqalisile ngoba kube lo mdlali weqembu le-Angola obambe ibhola ngesandla ebhokisini likanozinti wabo. Ele-Angola lona lihlaselwe ngukapteni walo u-Antonio Lopez sekudlalwa isikhathi esingezelelwe nguNompembe ekupheleni kwehlandla lokuqala lomdlalo. ULopez uhlohle umbekwa ngemva kokuba umgadli uVicente Domingos ewiswe ngumdlali weZimbabwe ebhokisini. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe uThafaza Mashiri uvumile ukuba lakhe belikhulelwa ngele Angola ekudlaleni ibhola loba nje umdlalo uphelezi ngutshiki nobhanqa.
I want to accept that Angola had a lot of ball possession. They saw a lot of the ball in the first half attacking through the wings and later on in the second half.
Ngiyavuma ukuba iqembu leAngola belisiba lesikhathi eside lile bhola ikakhulu ngesandla lakuqala elomdlalo. Senelise ukuba siguqule indlela ebesidlala ngayo ngesandla lesibili elomdlalo sabavimbela ukufinyelela egedini lethu. Ngokubona kwami yimpumela enhle ukuba sithole umklomelo owodwa kulomdlalo njalo aluba besilibukhali phambili kwegedi ngabe sinqobile ngoba sikhuthe amathuba ambala esiwatholileyo.
Iqembu leZimbabwe leAngola kuSASTA Group A ndawonye leqembu elimela ilizwe liqoqa imidlalo eleSouth Africa kanye leqembu leSwatini. KuSASTA Group B kulamaqembu abalisa eleMalawi, eleZambia, eleBotswana kanye leComoros. Ngemva kwemidlalo yezibaya imidlalo izangena kusigaba sesemifinal mhla zingamashumi amabili lesikhombisa kunyanga kaLwezi lapho iqembu elizaphutha imidlalo ezibaya lihlezi phezu kwengalane kusibaya sika Group A elizanqikelana lelizabe liphuthe lisendaweni yesibili kusibaya sika Group B kusithi leli elizaqeda imidlalo ezibaya liphezu kwesibaya sika Group B lizadlala lelizaqeda lisendaweni yesibili kusibaya sika Group A. Umncintiswano walonyaka uzafika emaphethelweni mhla zingamashumi amabili lathi kwamu nomunye lapho kuzetheswa khona inkatha iqembu elizaphakamisa isicoco nginelesi the 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Singekehlu kanye sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani labafundi asebefunyanwe bele COVID-19 esikoleni seJohn Talaka High School seliqanise laya kwabedlula ikhulu. Seligqiba ke lapha uhlelo.